kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyakeni kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli igciwane lecorona.
Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zeZimbabwe ezisanda vela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus eMatabeleland North.
I-government lo mphathi ntambo wabo uKazembe Kazembe abakhulumi iqiniso.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi selaye usikomiti wamapolisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West ePhalamende uNkosazana Joanna Mamo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zeZimbabwe ezisanda vela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus eMatabeleland North. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe eLupane State University kulabantu abalikhulu elilechumi lane 114 lanxa nje lindawo isanela abantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 88 kuphela. Indawo ezifanayo ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe zivikwa lazo ziminyene kakubi. Okuyinto efaka abantu laba engozini enkulu ye-coronavirus. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangamachumi amane lane 44 eZimbabwe. Asebefile balokhu bebane njalo asebesindile balichumi lasikhombisa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abangu 316,000 njalo wahlasela abangu 4.7 million. Ukuhlaziya udaba lokuminyana kwabantu kuma quarantine centers eZimbabwe sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okwenzeka eMatabeleland North eLupane kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyabeni kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli igciwane lecorona. Ngendlela enza ngakhona kuveza kamhlophe ukuthi base ngapha abantu baphele du elokhu ebamba lokhu ayeka abambe lokhuyana kungakhanya ukuthi uyangaphi. Hayi, lolu lusizi asikulindelanga ukuthi sizwe indaba ezinje siphakathi kobunzima obungaka. Base ngapha abantu baphele du lokhu bethemba uhulumende, kanti uhulumende uyaphumputha wenza khona lokho kuyikho okuba ngukuthi igciwane limemetheke. Yena esithi uvimbela ukumemetheka kwegciwane.
Ukuminyana kwabantu lokhu ungathi kubafaka engozini enganani?
Ukuminyana okunje kuza lengozi eziningi. Into yokuqala yilokho okuthiwa yi-social distance, ukushiyelana izibanga. Kakubi khona abantu nxa beminyene, kutsho khona ukuthi kuzaba lula ukuthi abantu bathelelane. Ekuthimuleni, ekukhwehleleni, abantu bazathelelana. Ekuminyaneni khona lapho igciwane lingahamba liyehlala etafuleni, liyehlala esitulweni, obunye uzaliphakamisa. Zima ngempela ngokuba abaningi babuya begula, kusho khona ukuthi bazathelelana ligcwala indawo yonke libulala abantu akade bengavikeleka. Uhulumende nguyo yabe sebangela ukuthi abantu bathelelwe leli gciwane ngokuba limemetheka lapho kuminyene abantu. Angeke akhulume nge-social distancing, akhulume ngokuthi ukuthi abantu kababalekele indawo eziminyeneyo ezinjengebhola ezinjengeHH ezinjengasemncwabeni kodwa ayiminyanisa abantu okwedlula emncwabeni okwedlula ebholeni okwedlula enkonzweni yezeChurch kubonisa ukuthi ukhuluma okunye wenza okunye liyamemetheka igciwane ligcwale lizwe lonke ngale ndlela enza ngayo uhulumende
lona uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu ungathi luhamba njani ngoba sibone umongameli Mnangagwa ngomgqibelo esithi iluza qhubeka lanxa nje kuzaba lenguquko lapha lalapha ya
I-lockdown nxa isenziwa ifanele ukuthi ihambe lezinto zonke ezihamba layo nxa iyodwa kayisebenzi njengalokho uhulumeni weZimbabwe yenza ungakhangela kathesa kuhlolwa abantu ngendlela efaneleyo inani labantu abahlolwayo lilutshwane kakhulu kumele bangene door to door bahlola abantu ngendlela ebanzi kakhulu bakhe indawo zokugcinela abantu labo ukuthi ama quarantine centers kumbe ama isolation centers zibe nemithi yakhona kwelathelwa abantu kwenziwe yonke into edingakalayo nxa uquarantina ubeka abantu eceleni usenzi lockdown uyodwa ungenzanga konke ikuchitha isikhathi sengaba le lockdown ukuze kube phakade kungelalo utho lwenzakalayo kanti ke ingozi ukuthi singagcina sesile political lockdown evikela eyenza ukuthi abantu bangenzi lutho kuvinje imhlangano yepolitiki kuvinje imhlangano yonke uhulumende vele angayithandiyo silokho sithi senza i lockdown ye coronavirus kulapho sekule ngozi khona ukuthi kungenzeka khona lokho ngoba kenza izinto zonke ezifanele ukuthi igciwane leli liphelelizwe
Umnumzana efidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo abaphila ngokuzisebenza bathi ukwengezwa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokwenze impilo yabo yaba lukhuni ngamandla ngoba kabasela ndlela zokuziphilisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngomgqibelo ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka okwamanje. Kodwa uthe uzahlaziya umumo ngemva kwawo wonke amaviki amabili ukuze abone ukuthi angayekethisa yini nxa kuthe kwaba lobubelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abaphila ngokuzisebenza sikwamukele ngokudana okukhulu ngoba sinanzelela ukuthi uhlupho luyaphambili ubunzima buyaphambili ezimulini sikunanzelela njalo kodwa sikuzwisisa futhi ukuthi isizathu yokuvikela umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu kodwa ke lokho kakuvali ukuthi ubunzima kithi njengokuthi sesihlezi ngemakhaya singasebenzi bungezeleleke ngokuphindiwe nxa besikhuluma ngobunzima emavikini adlulileyo khathesi ubunzima yana sobuphinde kanengi-nengi.
Uncedo elake laluthenjiswa ngohulumende kalukafiki lanamuhla.
Uncedo esasiluthenjiswe kankomo asikalutholi lokho silulindele kanti ke yiyo into eyayimqoka kakhulu ukuthi nxa abantu bemiswa imisebenzi kwakumele baphiwe ke uncedo lwemali ukuze baphile kuyona le i-period ye-lockdown. Thina-ke asihlala ngaphansi inhlanganiso zethu zabaphila ngokuthengisa ziyakhulumisana-ke lo mama minister wama SMEs umama Unyoni uSithembiso Unyoni ukuthi sibone ukuthi njengokuthi nguye ke okhangelane le informal sector aphangisise lolo ncedo ukwenzela ukuthi siphathiseke ekuphileni kwethu njengoba imisebenzi yethu ilokhe imile.
Ungathi bunganani obunzima eselibhekane labo?
Impilo zethu zisesigabeni esinzima okumangalisayo leqiniso lokho kwenzakalayo asikaze sikubone empilweni zethu sesizaqalisa ke ukuthi sibone imiphumela yokuthi nxa umuntu engasebenzi nxa umuntu engadli kuhle kuyini okwenzakalayo singahlaselwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokubana phela asisadli ukudla kufanele sikudle impilo zethu sibili engxenye kankomo sesingazifanisa le ngidi yokuthiwa khona idi ngapha ilunywe ngamazi ngale ichiswa lilahle sisebenzimeni obukhulu kakhulu.
Kukhona elingathanda ukukutsho kuMongameli Mnangagwa.
Thina ke esikuloyisayo kankomo ukuthi informal sector sithi yiyo ke elabantu abalemala kakhulu ngokungasebenzi. Uncedo esasikhangelela ukuthi ngabe lwaphuma, sikhangelela ukuthi ngabe lwalethwa ebantwini ngokushesha okukhulu. Siloyisa ke ukuthi uhulumende ngokunandelela ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza gabala nzuzo enkulu, njalo abaningi gabala ma-bank accounts, gabala mali abayilondolozayo. Yibo abantu okwakumele ukuthi ke uhulumende abancedise kakhulu. Sibonile ke uhulumende seqakathekisa ukuphangisela ke laba abakurejista e-social welfare, hayi kasixabani labo gogo labokhulu abaholiswa ke ku-social welfare, kodwa sithi thina bonabo abantu abaphila ngokuzisebenza yibo kwakumele bathole i-cushioning fund ibancedise ukuthi labo bedlule esikhathini lesi silobunzima obungako. Ngoba sinanzelela ukuthi khathesi ke sesisondela enyangeni ezimbili, akuphila kwakhona kubuhlungu kakhulu. Ye, asilahlupho sibili lokuthi kwenziwe ama-extensions e-lockdown, kodwa ke sithi thina ngabe uyacatshangelwa impilo ephilwa ngabantu abangasebenziyo osokuze kuphosa kuphela inyanga ezimbili.
Umnumzana Alec Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi uselaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu ababalisa umeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri kanye lonkosazana Netsayi Marova. Abathathu laba bathi babotshwa ngamapholisa ngolwesithathu olwedluleyo bephakathi kokutshengisela ezitaladeni zeHarare. Basebethathwa ngabantu abangabaziyo ezandleni zamapholisa, bayabadlwengula njalo babatshaya balimala kakubi. Ibandla le-MDC Alliance lithi linakanela abacuphi bakahulumente. Kodwa ukazembe kazembe uthi abantu kumele bamelele uphenyo lwamapholisa ngoba kuyilo oluzakhipha iqiniso athi ukucabangela. Sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Timo Moringai, yena othi kaboni iqiniso liphuma kulolu phenyo.
Into ehluphayo nge-government yeZimbabwe ukuthi akula accountability. Singakhangelisisa ukuthi i-government yethu singahamba njoma ku-financial services or ku-accounting or sithi kwini izimali zema-teacher or everything. Kuhlala kusithiwa besithi bona bazayenza ama-investigations and then kulandelele kungaphumi ama-results zangkhona. So singahamba emuva sikhangela ukuthi kwaqala izindaba zabantu benyamalala ngesikhathi seGugurahund. Bathi bona hayi babengela abafakazayo ukuthi kwahamba njani. So sesibona futhi sokuphinda 40 years after iGugurahund ukuthi abantu bayanyamalala and then abanye bethuthe njengaba okwenzileyo Joanna Mamombe labo Cecilia ukuthi baphunga ubonakala bavele eHarare batholakala sebeseBindura. I-government yethu vele ihlala injalo. Silabanye abanyamalalayo o-Itaitsamara esingakababoni up to today. So i-government lo mphanti tambo wabo uKazembe Kazembe abakhulumi iqiniso.
UKazembe Kazembe uthi uZulu kumele amelele iqiniso elizaphuma kuphenyo olwenziwa ngamapholisa. Uthini ngalokho?
Sezwa u commissioner wa mapolisa u Gordon Matanga laphane sithi ukuqala wakhuluma wathi yena wayengababonanga babe ngabotshwa ngamapolisa and then sokulandela khona apho wasesithi babe botshwa ngamapolisa so sifuna ukuqala ngayena ukuthi babe botshwe ngapi bafakwa ngapi ngoba u Johanna wafonela u chairperson we youth assembly u Obey Sithole wamchasisela wathi bona babe botshwe bafakwa central police station so ngabantu abakhulile laba bakwazi ukuthi vele iHarare ime njani so lokho kuthiwa ziyambe ukuthi baza yanelisa beyenza ama investigations ukuthi babone ukuthi kwahamba njani akula muntu okwazi uzothatha umuntu ejele except iCIO
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla seMDC Alliance MLiga kusenjalo abalwela amalungelo oluntu sebesole amapolisa ngokubuthelela ndawonye abantu ababotshwa beseteswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela iCoronavirus besithi lokhu kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane basola njalo lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapolisa okuvele sobala kudaba lokutshaywa kwabesifazana bakobulawayo ababili ngenyanga edluleyo balimala kakubi sixoxele siphathamandla senhlanganiso yewoza unkosozana magodonga mahlangu
Nxa usungenkhafa lomunye umuntu sesiclose together because i-social distancing inkhafa isayivumele so amapolisa ale nkinga yokuthi nxa wona esithi abantu bayephula umthetho ngokuhamba bengelanga mask kodwa nxa sibabopha sibabahlanganisa does it mean if you are under arrest you are protected from me i-COVID-19 no you are not so but ba-violator amalungelo oluntu kulukhona okungahambi kuhle ekwabulawayo ngeke kukubo konke okwenzakalayo sibe isiqoqodo sibe singabahambela phambili lokutshaywa sithethiswa sithuka ngolimi esingalikhulumiyo because esikhala ngakho kakhulukazi
njengenhlanganiso lithini ngokuhlukuluzwa kwabantu ngamapolisa okukhulunywayo lokho
esifuna ukuthi sikhulume kakhulukazi njengenhlanganiso yehoza ukuthi khona sikhuluma sinanzelela ukuthi inhlanganiso yehoza sidlule kukho ebuhlukuluzweni ngamapolisa kakhulukazi lanxa besilelungelo okwenza kathi sikwenza besihlukukelwa sitshaywa sifuna ukuphathwa njengezizalwane zezimbabwe ezilamalungelo okwesibili nxa amapolisa eza enforcer umthetho kabawu understand bebona ngoba kukhanyani babawu understand umthetho nalo ngizakhuluma ngesibonelo sami mina ngithe kwelanga drivers after kathi sokusesivunyelwe ukuthi sihambe ngiya driver ngifuna ukuyenza ama test njengokuthi khona ukuthi nxa sizabuyela emsebenzini kumele sitheste ngecovid ngiyamiswa ku roadblock eko quickslapana ngiyawatshela amapolisa babuya ngapi hayi ngiya booking nansi i receipt yami ukuthi ngibookile mfuna ukuya testwa bantshela ukuthi no kumele ube lencwadi e-approve ngamapolisa ngithi no kutshintshile okukhona kathi songenza ngetesta kumele mina ngoba sesivunyelwe ukuthi sisebenze from 8 to 3 okukhona ukuthi mina kumele ngiyetestwa ukuze nxa ngihlangana labanye ngisebenza labo but no thina silo mthetho wethu esiwuphiweyo ongalandeli i-SI nale ekhona kutshoni khona lokho so sasiqina sesiphikisa ngamapolisa lawo ngasesithi hayi mina okukhona ukuthi khona ngiyeke ngifofithe ukuyatestwa ngoba sengibhadala imali lapho engibhadale khona bantshele ukuthi khona ngingayekeli ukubuya imali yami iyahamba mahhala lapha liyambopha ngizahamba sendle ufakazi bokuthi ngambotshiwe veni sesisaya emthethweni kube lokulungisa emthethweni yikuvumakala kwami ukuthi ngihambe so amapolisa azenzela umathanda
unkosazana magodonga mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iwoza sixoxela ekobulawayo kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi Kodwa uNyathi utshele amaphephandaba kahulumende ngeviki edluleyo ukuthi amapolisa ahlukuluza ababili bakobulawayo laba azajeziswa. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi uhlelo lukamasipala wakobulawayo lokuvalela izakhamizi amanzi okwensuku eziyisithupha ngeviki emizameni yokuwalondoloza luyaqala namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi ingatsha zebandla leZANU-PF sezithumele amazwi entuduzo emolini yakosikhosana kulandela ukubhubha kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Absalom Sikhosana ngomgqibelo. Usikhosana uhle waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutyo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi labalaleli, eyi nasi indaba ebuhlungu, indaba ephethwe yi-security yeZimbabwe, indaba ephethwe yihulumende yeZimbabwe, indaba ebuhlungu kakhulu, indaba yokunganaki ilungelo labantu, indaba yesihluku, into ezwe laba abantwana, into ebuhlungu, ibuhlungu lindaba ngoba abantwana laba balelungelo ukubana batshengisele, balelungelo ukubana bakhulume inuna inhlupho zabo, balelungelo ukubana ilizwi labo lizwakale ngoba befanele labo ukubana bakhulume. Balaleli be-Studio 7, yazi indaba ibuhlungu, ngizwa ubuhlungu ngalamantombazana. Ihulumende yeZANU-PF ilesihluku, ihulumende yeZANU-PF imbi, ihulumende yeZANU-PF izigebenga abantu abangalunganga. Kodwa ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi uNkulunkulu akadakwa, uNkulunkulu hayi ngowabantu bonke. Ngithanda ukubana ngitsho wona la mazwi ngoba ihulumente yeZANU-PF sihlukuluze abantu kakhulu. Mina nguSibanda ngisegugu, ngiyabonga.
Ye, saluzwa sibili uhlelo lwe-government lokuthi khona abantwana kumele bafunde through imsakazo lama-television. Thina asilakho lapha emagusini, akula station esibambayo ese-radio, even esisodwa. Labantu kabalawo ama-radio akhona. Pho abethu abantwana bazafunda njani, baza kuthola njani izifundo lezo, bazazizwa njani? Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona iplani ukuthi abantwana bengayenza njani, bangazithola njani izifundo lezi, ngoba vele sebebuyele muva kakhulu. Siyakwazi ukuthi kulohlupho lwe-corona konke le-lockdown. Sicela ukuthi ngabe i-government iyaba le-plan ukuthi abantwana bangazithola njani izifundo. Ngikhuluma ngilapha eCholocho, ko-Chief Msigana, ngunamethembe, ngihlala kwesikhobo. Akula ma-radio, vele ihlwele ihlelo eziningi lapha eCholocho sizizwa. Xa ungasazwanga ngomngane wakho osedorobheni kumbongaphi, vele sihlala sisemuva emnyameni. Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona i-plan ngendaba zabantwana ukuthi bathole izifundo lezo. Yabona
lichona njani basakazi, lithona njani balaleli? Hayi, indaba leyi siyayizwa sibili yomkhuhlane, yeyinzima kakhulu manje. Into enye esesiyibona lapha nanso futhi esivele sibuya isiqhamukile njalo eyokuthi kube labantu okuthi abathunjwa. Abantu bathunjwa njani? Vele iZANU yona ngokwayo vele akulanto abangayenza, njalo yinto yabo vele asebeyijwayela, abavele bayiqalisa kudala ngesikhathi segugu rawundi. Bona umnangagwalaba yinto vele ababeyenza ezihlobeni zethu emathebelelendi khona ngale. Babe bacatshisa abantu, bebenza izinto ezingalungile, bebarepha, bebenzana, bebadlova, bebenza zonke izinto ezingalungile, bebulala njalo labazali bethu abanye ngabakho bafa singabazi. Khathesi sikhuluma sothina sizintandane ngenxa yabantu bona benza into yabo futhi abangeke bayigcine. Njalo futhi iZimbabwe yona ngokwayo vele kayingezake iphinde yalunga. iZANU isezekhona vele, bonabo omnangagwa vele, uma bezezekhona besabamba intambo vele akula Zimbabwe engalunga ngitsho. Kabake bephume beke benika abanye abantu labo bekwanisa ukusebenza, ngoba thina sesidiniwe ukuhlala sihlukumezwe elizweni lethu, size siyephathwa ngcono phandle emazweni aphandle.
kuphela.
Hayi, 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 hayi. Kodwa ngilina kuzabaphelela. Ngilina kuzabaphelela indwangu yakhutu gaja ngilinda ngichalele phansi ngesilevu kube nzima. Abazama ukuthi bezibambe kuhle njalo bebambe kuhle abantu. Uma besithi bona bavotelwa. Maye ngathi sokutshenzela ukuthi vele kabavotelwa ngalabo abantu la. Okwenza ukuthi bethusela abantu bebenzeni besabani kanti bona bekwazi ukuthi ngabantu abavotelwa. Kutshenzela ukuthi vele bona ngokwabo abavotelwanga. Njalo futhi into khona ukuzidlela imali bazidlela akulanto abantu abayibenefitayo vele ezimalini zelizwe vele akulanto khona kade sakulana kulani umsebenzi wabo kuphela yona loku bekelokhu bekhathaza abantu bebathumba bebatshaya abanye bahambela ichoze kade suitaida mara ungaphi kade awu 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 crocodile akuxole bantu kambe shuwa kunini abantu libenza kanje libenza izinto ezingalunganga bantu bezana.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Zingene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uthi ulakho ukuvula ilizwe lakhe kusikhatshana esilandelayo nxa inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus lingaqhubeka lisehla. Abahlamuki kwele Congo bahlasele enyakatho yalelo lizwe babulala izakhamizi ezingamatshumi amabili izolo. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe liqhubeka liqonga njalo selisedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisishiyagalolunye 90,900. Asebebanjwe yilo mkhuhlane bangu 1.5 million. Asebesindile bona bangu 344,000.
Dr. Hakazo, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uyakula lapha.
Come on, yakhanda nomphini mama kalapha ngi nani.
Coronavirus.
nandike leyo emayelana ngomkhuhlane we-coronavirus siphiwa ukazeli mnyama ebambisane labanye abacoli abathi ungolopa muza Katanzipho Peggy Makeza, Msambi Wezinja, Kanyelo Maku. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni esigcinelwe isizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus enyakatho emandebeleni. Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi selaye usikomitshi wamapholisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West edalele ePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngowa-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.